Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamgela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 13 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Imigwaqo yethu mibi sibi. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama overspeeding.
Ukubhubha abantu abangamathumi amabili lane engozini yokungqikilana kwebhasi yako Urban Connect leGonyeta. Ibandla lezanupiyefu lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandleleli lelizwe lonke ejikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukuba nokulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili.
Umongameli Mnangagwa osefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu owe-African Union ozahlolisisa impi yomvukela e-DRC nokunye. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane 24 ekuseni namuhla engozini yokungqikilana kwebhasi ye-Urban Connect leGonyeta emgwaqweni osuke e-Beit Bridge usiya eMaswingo. Lingozi yenzakalele duzane lentuba yeLutumba Toll Gate. Kumbiko wakhe isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthe umtshayeli webhasi ubezama ukwedlula enye imota wasesiyatshayana leGonyeta. Inhlanganiso ezimela izihambi zona zithi okubangela ingozi eziningi imigwaqo emibi kanye lenkohlakalo ekuthathweni kwamalayisensi okutshayela. Uluhlu lweWorld of Statistics luveza ukuba leZimbabwe liphakathi kwamazwe alenani eliphezulu labantu abafela engozini zemigwaqweni. Kuluhlu leZimbabwe ngelesibili ledlulwa kuphela ngeleDominican Republic. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Paul Makiwa, unobhala jikelelo wenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association.
Sibe lokudana okukhulu lokuzwa ubuhlungu obukhulu. Ukuthi lingakhangela iviki ephelileyo silahlekelwe ngomunye upilot. Ngapha nxa singakhangela uhlangothi lezimota lezi zihamba emgwaqweni sibona ukuthi kwesinye isikhathi ilanga ngalinye siyabona amabhasi wonala akwanisa ukuthi abe lengozi.
Nasikhangelela ukuthi kulabantu abaningi abafayo engozini zamabhasi, kungaba udubo olukhulu lungaphi?
Yekela sithi kuma-drivers ethu kabayekele uku-overspeeda izimota balandele umthetho olandelayo. Njalo sithi kibo banga-overtake lapho okungabe bengaboni khona kuhle. Njalo kuyisicelo sethu ukuthi kabayekele ukuthi nxa befika emfuleni egcweleyo batholakale bona beqapha imfula leyo. Singakhangela kolunye uhlangothi imigwaqo yethu mibi sibili. Njengoba imigwaqo nale imibi, kakuvumela ukuthi sibe nama-overspeeding. Khangela kwenye indawo siyabona ukuthi abashayeli bethu baye begijimisana nendaba yama-target. Khona lapha njalo kena sicele amapholisa ukuthi ba-enforce indaba yama-timetable, njalo ba-enforce indaba ye-speed limit.
Singathi imithetho ekhona iyenelisa na ukumisa ingozi eZimbabwe?
Singakhangela imithetho yethu, singathi thina ilanga ngelinye imele ikhangelwe nomuntu esingathi yona i-revise. Ngokuba lokhu siyabona ukuthi wona la ama-public service vehicle isikhathi esiningi ayabe engalandeli imithetho yomgwaqo. Njalo sikhangelela ukuthi yona limgwaqo yethu kayibe ngelungisiswayo nomuthi kayibe yi-rehabilitated ngenxa yokuthi ukuba kokubi kwemgwaqo kuyakwanisa ukuthi lako kubangele ingozi.
Zikhona na inhlelo eliziqhubayo njengenhlanganiso ukuzama ukulwisana lokufa kwabantu ngenxa yengozi zemigwaqweni?
Thina lathi njengama-passengers sikhuthaza abanikazi bezimota ukuthi bona kabafundise abachayeli babo nomukuthi ama-crews abo ukuthi alandele imithetho yasemgwaqweni njalo ukuthi balondoloze izimpilo zabo baphinde balondoloze izimpilo zabanye lokulondoloza ama property.
Mnumzana Paul Makiwa ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izihambi eZimbabwe Passengers Association obesecingweni leStudio 7 eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla lelile lizweni lonke jikelele okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. La mazwi akhulunywe namuhla ngomnumzana Chris Mutswangwa isikhulumeli sebandla elibusayo otshele intatheli zindaba eHarare ukuba kumele kuphele du okukhulunywa ngohalwa impi yenkululeko omnumzana Blessed Runesu Geza. Labanye bakhe abathi sokumele Mnangagwa asuke embusweni ngoba esehlulekile ukubusa ngemfanelo. Mutswangwa uphinde wathi abanye abadunga ukungahlaliseki elizweni ngomnumzana Tendai Biti lomnumzana Sevia Kasikwere athi bakhuthaza abamhlophe abathathelwa umhlabathi ukusekela ngomnyaka ka-2000 ukuba behlamukele uhulumende. Abatsha labo baqhube umhlangano wabo owezanu PF Youth League namuhla eHarare lapho abakhulume kabanzi ngokwenziwa ngugeza osedingwa ngamapholisa afisa ukumethesa amacala agoqela elokuthethisa Mnangagwa. Ubiti utshele iStudio 7 ukuthi kalasikhathi sokukhuluma ngokwethulwe ngumthwangwa. Ngasenelisanga ukukhuluma lokasukuwere kanye logeza ngodaba lolo ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Sizalethulela udaba lolo ngokugcweleyo kusigaba sezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sefikile kwele Ethiopia okuzaqhutshwa umhlangano omkhulu we-African Union edolobheni le-Addis Ababa lapho okuzahlaziywa khona impi yomvukela ekwele DRC ukuhlawulwa kwamazwe ezwekazi le-Afrika ahluthunwa ngabamhlophe ukukhudumala okomkhathi eziphathelene labantwana labesifazana lokunye okuhlupha uzulu. Mnangagwa uzangena umhlangano lo labanye bakhe abavela amazweni atshiyeneyo okuzakhulunywa njalo ngokuqatheka kokubambana kwezwekazi le-Afrika. Ukuhlazelwa ludaba uGibbs we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele.
AU kakhulu endaweni ye-DRC asilaqinisi ukuthi kuzaphumana kodwa sibesifisa nje ukubana aluba bakwanisa ukuxazulula indaba yokulwisana okukhona e-DRC ngoba siyananzelela ukubana ukulwa kwakhona lokhu kumemetheka kusiya phambili. Silethemba ukubana uhulumende wase-DRC uzaze elalele bebe lama-solutions elizweni labo yokwanisa ukukhulumisana ngoba angeke beyenelise ukuqhubeka besilwa bengavumelani njengabantu. Then edabeni lwama-reparations sinanzelela ukubana kulusizi kakhulu ukubana abantu be-Africa abantu abansundu bathathelwa umhlabathi wabo bathathelwa amazwe abo xa bese besithi bafuna ukubana kube lokuthi kube lokwabelana umhlabathi sithole ukubana sokuthiwa bazafakwa kuma-sanctions njengoba sike sakubona i-America sipha ama-Africana ukuthi izaphi South Africa ama-sanctions danipha ama-Africana i-aslam. So lokhu kuyasidanisa ukubana umhlaba jikelele umelane lesizwe esinsundu ukubana abantu abase-Afrika abahlukulezwayo kube yibo bazagcina bebhadala laba babathathela izinto zabo.
Kodwa ubona zani kukhonoko kungaphumani nxa bexoxa ngakho kulangale ke AU?
Hayi, ngibona amazwe amaningi azabe lokuthi azakusekela endaweni yama-reparations kakhulu. Singananzelela ilizwe elinjenge-Germany kwezindawo like lakuyenza ukubana libhadale. I think even e-North Africa mbona kube kwabela lapho abade bebapha ama-funds okubabhadalela lapho babefake khona ama-land mines ngabo-World War I. So sibona ngathi i-Germany ililizwe eli-progressive esikufisayo ukubana amanye amazwe ase-Europe layo efunde ngokunjalo ukubana ehlawule lapho ababephambanise khona.
Lo ngumnumzana Mlungisi Dube olandela ezombusazwe ezimele obexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. We'll be right back. Abantu abanengi abathole nzima eZimbabwe sebesenza loba yini engabalethela ukudla emikhambo phose yonke okulabazama ukuziphilisa kulabathengisa imithi yesintu umumbu indumba umfushwa lokunye okunye kwalokho kwakuthengiswa la kudala kodwa kuningi kakhulu okwenzakala kulezi nsuku wezothisa sibanda westudio 7 ubhota bhateko obulawayo ekhuluma labanye abaphanda impilo wasethulela lolu daba
Isimo sibi indlala lokuswela sokuyinhlala yenza. Umnumzana Obvious Losinga othengisa umfutshwa lendumba emkambo weRenkini uthi kunzima.
Lama challenges kodwa hayi khona kufana nohlala.
Ama customer abuya bathi sesikhula ngaba semgwaqweni. Kune abantu baningi kakhulu abathengisa. Ngoba abanye bathengisa mahara nje ngoba kuyi challenge. Yathi na just sisele emuva. Ngoba kuyamele sibhadale ikhansi. Ngoba uthengisile mbawuthengisayo.
Undodana Chuma layo bethengisa ukudla kwesintu empopoma kunye lenhlanzi ezonyisiweyo. Kodwa sekelile ngoba uthi akunamali.
Yabese ngicabanga ngingaqedi vele lokuthonga usabuyi vele imihla ngamalanga nxa uvuya ekuseni sucabanga ukuthi abantu abami bakudlani unkosikazi laye laphana ufuna into zakhe ngathi usuka kube nzima khonapho.
Umnumzana Jobe Ntuta ohamba idobha insimbi ethengisa uthi kunzima ukuphanda impilo.
Mina ngisebenzela lapha esipamprikini sithengisa insimbi. Siyazithenga kodwa iprofit yakhona siyiboni le muli labantwana ababili lomfazi. Kwakhathi esibengisakhaya le nsimbini zona lezo yize sisinike ezinginikeza khona ukudla kodwa kuba nzima ngoba sesinsimbi zakhona nithola nje imali yokuthi sithenge sona isinkwa kuphela.
Umfelokazi ugogo Emelda Ndlovu uphakathi kodubo olukhulu.
Akula umuntu oncedisayo nalofuna umuntu oncedisayo because akula lutho izinto ziwomile. Nabantwana
abathengisa imithi yesintu labo bathi impilo inzima kubo loba beselapha abantu abafuna usizo. Ugogo Madumani usemkambo wemakokova.
Kufanele ningabakhona mhlawumbe njalo khansi kusenzibe ngamanzi xhayi imithi yaphuma imithi yeporridge eminye ivumile ngale phansi kumele bedinga imithi enane nokuya kumama eyokuthi bengabi ngamanzi ubaba naye kuhlanga bengabi ngamanzi igazi lichisa khona ukuchisa igazi ngapha kokuqanda.
Emkambo wemakhokhoba njalo kulusiwalo umnumzana Cliff Ncube othi abantu abadinga uncedo kuye bakhathazekile ngempilo.
Kakhulu kanani angikhaya ngemnyama ha lokhu kwakuzibuya kutho kudla mani ngamuntu angagula mina abantu mina ngasifayi ngadinga imithi ngaze lapha so lokhu kwakuzibuya kutho umsizi wakubonakala umsebenzi wezinsuku kodwa nxalo ethengisayo nje yakuthi into yakho ihambe fast fast. IPP sayilaphi iPP, but it's really tricky chikele. But iPP IPP sayilaphi iPP.
Abezempilakahle abanye bathi kumele uzulu aqaphele kunika ngosiwalo abathi belapha imkhuhlane etshiyeneyo. Ukondoda azibonele eZimbabwe kulezi nsuku. Walala, walamba. Umnyama yonke indawo. Nimele Studio 7, ikamela muEzra Jesus Banda.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-UNICEF ithi abahlamuki be-M23 badlwengula amantombazana amaningi njalo sebebamba ngamandla abafana abancane. Edolobheni leGoma esabelweni seNorth Kivu kwele Democratic Republic of Congo okulempi esabekayo. Unkosikazi Martin Moyes wakwele Haiti uthi kumele uhulumende aveze imfihlo yonke emayelana lokubulawa komkakhe uJovenel Moïse owayengumkhokheli wakulelo lizwe owabulawa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuthi ngabahlamuki asebephethe intambo zombuso. Le Studio 7 esakaze eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika uMongameli Donald Trump uthi ukhulumisane losowabo wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izolo bavumelana ukuqala inkulumo zokuqeda impi ephakathi kweRussia leUkraine. Kusasa umsekeli kaTrump umnumzana J.D. Vance lonobhala obona ngobudlelwana beMelika lamanye amazwe bazahlangana lomongameli wakwele Ukraine umnumzana Zelensky kwele Germany bekhulumisana ngalolu daba. ELeRussia ilwela kuqala limpi ngokuhlasela eleUkraine ngomnyaka ka-2022. Olandela zombusazo mnumzana Tim Moringai uthi kuqakathekile ukuthi amazwe omabili akhulumisana nomlotha ngoba limpi isibulalise abantu abaningi kakhulu.
Into eqakathekileyo lapha yikuthi abantu abaningi sebefile and akula movement on both sides ukuthi babone ukuthi ubani onganqoba or kule way forward. So ngathi akuyi-stalemate nje ukuthi i-Ukraine layo ibibambe insimbi okumangalisayo yaqethula iRussia until now. So iRussia, i-economy yeRussia ngathi ayisingene enkingeni. So kathesi kumele kube le nkulumo zokuthi bawelelane, bahlale phansi bonke ngoba ngabantu aba-related anyway, ngama-cousins bona laba bantu. So ukuchana kwabo hey bese kuku-serious ngoba bese kungenisa amazwe amaningi. But okuncedileyo ikuthi kathesi iRussia layo ayisoze yaqala amanye amazwe in Europe ngoba bathatha izikhali zona lezi bahamba ba-experimenta lazo and they've done a lot of damage to the Russians.
Umsekeli kamongameli Trump uJD Vance ukhangelelwe ukuhlangana lo mkhokeli wakwele Ukraine umongameli Zelensky ngolwesihlanu. Ubona bekhulumisana njani?
Ukuhamba kwakhe in Europe I think is the first signal ukuthi ngantu asokuzaba lokukhulumelana and kube le peace talks ukuthi bahlalisane phansi iRussia leUkraine impi le ike ime. Esiyakwazi ukuthi umnumzana Putin laye ngantu kathesi he is also tired of the war ngoba abantwana abaningi they've lost their lives in Russia and le Ukraine. And it doesn't do them any good, whether economically or physically. So konapo kumele kube le peace talks.
Kuyini kahle kahle amazwe la okumele akwenze okungawasuthisa kukhokhelele ekupheleni kwalimpi? Sithi iUkraine kuyini kahle kahle emele ikuthembise ele Russia layo iRussia kuyini engakwenza okungasuthisa iUkraine kube lokuvumela?
I think into ezenzakala is ukuthi iUkraine ngizwe ngathiwa isiconsider layo ukuthi inike iRussia amanye ama-lands ngathiwa abe disputed ekuqaleni ngoba iUkraine layo isiqine nko in terms of weapons, aircraft, jet fighters, lani. So labo bengazimelela as a country to fight. And uTrump, despite ukuthembisa akwenza khona kuPutin laphana ukuthi wayezaqeda le mpi in 24 hours, yena ngantu obese khuluma ukuthi uPutin kumele abuye le solution, otherwise ubezamfakela amanye ama-sanctions. So I umnumzana Trump ngathi akhuluma with both sides of his mouth but awukwazi ukuthi abekufuna ikuyini. But at the end of the day kuqakathekile ukuthi kube le peace eUkraine.
Umnumzana Tim Moringa ilandela zombusazwe zeMelika ubexoxa lo ntungameli Nkomo Studio 7 eseOhio khonapha eMelika. Njengokulithembisa siqala uhlelo lolu namuhla kusigaba sezombusazwe namuhla sihlolisisa okwenzakala kubandla leZANU-PF okulabanye abafana lowalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Runesu Geza osedingwa ngamehlo abomvu ngamapholisa athi wathethisa umongameli emazweni nangakwesithi kumele asuke esikhundleni. Kuyaxokozela kubandla leli okulabanye abathi uMnangagwa sekumele ayephumula athi ukuba iqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Fortune Mlalazi olandele zombusazwe ezimele kanye lomnumzana Malachi Nkomo olilunga lebandla leZANU-PF. Umlalazi usungula lingxoxo.
Mhlawumbe okokuqala ukuthi sikhangele inkulumo elethwa ngulo umnumzana uGeza singakhangelanga yena as an individual. Inkulumo ayilethayo iyinkulumo esilayo sonke esiyiphetheyo ukubani uhulumende kaMnangagwa kunye nayo uMnangagwa njenge-individual sehlulekile. Sasuka embusweni kaMgabe seqela kulo umbuso osuke wabanzima kakhulu. So singakhangela inkulumo iqondile. UGeza njengomuntu waseZimbabwe entitled to raise opinion yakhe kodwa ngebhadi yabantu bezano ngokubazi kwethu ubana wonke umuntu okhuluma iqiniso ngokungabosi kahle ilizwe uyaqala ukuthiwa uthunywa ngamazwe entshonalanga into ekhulunywa ngugeza yinto ekhulunywa ngamaZimbabwe wonke okusho ukuthi kambe amazwe entshonalanga lawo alamandla anganani ukuthi angathuma sonke including abantu abadala abanjengabogeza including abantu abadala abasetsholotshela upane lakithi elwagwelo bakhuluma into ezikhulunywa ngugeza unfortunately nje ugeza bebekade bekapula phakathi namhlanje sebexabana sebevela egcekeni kodwa singeke sibathuke thina ngoba bakhuluma izinto ezivele sizifuna
ye uyamuzwa baba Nkomo uyakhuluma lapha-ke uba umlalazi
into engifuna lapha ngisho ukuba kumlalazi ikubana njengoba esitsho yena ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokukhuluma akufunayo lakufisayo lokuthi ilizwe leZimbabwe libuswa kanjani akula muntu okuphikisayo konke lokho iZanu-PF ayikuphikisi wonke lokho umuntu wonke lelungelo lokuthi akhulume kodwa sokusanga ukuthi indaba engikhona uyibeka njani njalo nje uma sizikhangela ukuthi ungabe kulamanye amacala akhona ekuthinini ekukhulumeni kwakho usudala icala ngendlela wona osuzama ukuthi ulungise ngayo leyo ndaba okufanele ukuthi ilungiswe ungabe ungasuthiseki kodwa ube sokubuya ukuthi sungenisa imbuka yomkhokheli welizwe sungenisa umkhokheli welizwe sungenisa ibandla sukhuluma okunye okuyizinto okuyibana nxa usiya ku-constitution ngale wena wedwa uyakubona ukuthi lokho esengikhuluma lokho kulakho ukuthi kuphambanelane lesisekelo sombuso so ngaleyo ngingathi mina engakutsho ukuthi uma abantu beyibo abathi khona kumbe amaposa abagcina umthetho besithi lapha omunye esexambule umthetho akube ngaleyo ndlela angithi bona be-opposition bajabe uhlala becomplain ukuthi abantu bezanu-p f ngababutsho iZanu-p f sizama uku-investigata ngingathi iZanu-p f amaposa ase-investigata ukuthi kulo muntu osephambanisile osekhulume lokhu lalokhu sesithatha njengokuthi ngazathi akube lomvikela ebantwini kungama yini wena ongosembusweni ukuthi sokhuluma ukuthi akube lomvikela abantu bawathayo ungavuma yini awuzuri
ye khonapho-ke baba mlalazi ngena-ke sizoduthini ngokwethula
ngebhadi-ke ubaba uNkomo ukhuluma ngendlela akhuluma ngayo angazi ukuba niinto emmotivethayo kuyini umnumzana omnankagwa ulethe imuli yakhe labantwa bakhe phambili kuhulumende ngokubafaka kuhulumende Nkomo usesitsho ukuthi singakhuluma ngabo njalo abantu bakamnankagwa bayadla bayasuthu ukudlula bakho wena kuyini okwenza badle njalo kuyini okwenza baqakatheki kakhulu ukubana baphiwe izikhundla kuhulumende yiyo phela le ethiwa yi-nepotism kodwa le ivumela kuzanu lina ngoba lihlala lingabantu okumele baqhakeze kuphela that's number one okwesibili amapholisa why efuna ukungenela endabeni zombangazwe uma sekukhulunywa against umnankagwa umnankagwa ayisuye yini ohambe thethisa abanye ngiza kukhumbuza mnumzana Nkomo mhlawumbe ezinto ziyakweqa kulo mnumzana othiwa ngumonzola komnye umnyaka wake wathi umgabe ngundofa ofida ngegazi labantu bambopha bamsenkantolo indaba yaze yafika e-constitutional court i-constitutional court yathi hayi lina bantu ake lisuke la lihlala lithethisana ngaphandle khona ngale alizake liletha abanye abathethiswa ngumgabe ngoba thina njengekhoti siyazi ukubana umgabe kasogobling angazi mhlawumbe yakweqale yona kodwa-ke ngenxa yokubana kule abuse of power namhlanje ugeza usengumuntu omubi uma ugeza ubekhipha umgabe kunye lamaoveterini amanye ube ngumuntu omuhle nxa esesithi umnankagwa akahambe ngenxa yokuthi wangena ngodlame embusweni kuzavela aphume ngaleyo ndlela angena ngayo hayi kathi baba uNkomo why lile selective memory kangaka
ye baba Nkomo ngena kulapho uphosele ukugcina
baba mlakazi ukhanya ona kule nto ongayidobhiye lawe ekweqayo njalo ekukhuthayo mina engikhuluma ngakho zindlela ezokuthi uyisisekelo sombuso sithi ungambaliseli wawomgabe ungambaliseli wathinthini mina ngikhuluma ukuthi uma umuntu sethe wabuya uyikuthi ufanele ukhulume ikakhulu sidlala ngokukhokheli ufanele ukhulume labo ngendlela enjani njalo wena nxasubuya la kwibandla elezanu-p f ibandla lezanu-p f linesisekelo salo futhi ukuthi uma ukuba kugeza ebala laphana uyakwazi ubuye ngendlela engayisiyo yikho sisiba namakhongresi kulapho ukhulunywa khona izinto ayibona namhlanje osokubuya umlalazi la ubangelele ezintweni zethu.
Lapha lizomnumzana Malaki Nkomo olilunga lezano PF lo mnumzana Fortune Lalazi olandela zombusazo ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Songa isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be Studio 7 elisithumela yona nge WhatsApp.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 nabalandeli.
Ufuna ukukomenta kule ndaba yenkohlakalo le. Le ndaba yenkohlakalo angeke iphele. As long usaphethe iZANU PF inkohlakalo angeke iphele. Bazekhuluma manje bayikhulume manje inyathelo inyathelo inyathelo. Qede lapho kuphelele lapho. Ukuqeda inkohlakalo ukukhipha iZANU PF emandleni. Meli nje ivelihlukane namandla iZANU PF kuphela kwenkohlakalo elizwe. Sibona new start, new beginning. Ngoba ma kungena new beginning lapho ekhaya yonke into ayihambi kahle la. Ojibayo bebethenga imoto la, bethengela abantu izimoto, bekuthengwa kwasani. Kodwa uhulumeni bekhona ekubhekile lokho kuthengwa imoto ezidurayo ezithengelwa abantu nabaculi.
Studio 7, Studio 7 linjani sihlobo, thina siyaphila. Thina bakithi silekumangala kakhulu uma sisizwa kuthiwa umnankagu kufanele eqhubeke ebusa ephakathi embusweni. Kanti okufunayo khona lokhu ngubani? Ngobani abakufunayo khona lokhu? Ngoba thina sinje singabantu beZimbabwe sesikhathele, sikhathele. Sikhathele bakithi, uma kuthiwa uZulu weZimbabwe ulesifiso sokuthi umnankagu eqhubeke ebusa, nguphi uZulu wakhona? Ngoba wonke umuntu weZimbabwe usemazweni. Bafiwe abantu abaseZimbabweni, bakhathele abantu, bakhathele abantu bagcwele umhlaba wonke lo besiya kwamanye amazwe bebaleka khona ukungamanga kahle kwelizwe leliyana. Kanti khona ngabantu abanjani bona ababusa beyalela phakathi bengafuni ukuthi bephume? Ngoba laphana kwakuyenziwa into efunwa ngabantu, kuyenziwa into efunwa yibo. Hayi, thina sikhathele bantu. Kathele.
Salibonani, libelela ukhumbulana wongwena Mthwakazi. Angisho ukuthi manje ngokomthwakazi ngithenga ama-RP, hayi ngokomthwakazi nawo ngokokudabuka ithi komthwakazi emathebelelethu. Ngisola khona okwenzakala ezweni lakithi sakhile. Siyalizwa lalumana lalumana abantu bezanu lalumana lalumana lumanani liqedane. Kodwa thina sifuna ukulungisa, sifuna kube right ezweni sakhile. Ngizogawula la namhlanje ngathi ukhulume nje umuntu. Hayi, indaba zayizolo ezantambama, ukhulume nje umuntu. Ngesinye isikhathi lokhu kukhuluma nje imize ethokoze umuntu wakithi. Ethokoze ufuna uhlale evumela umnankakho kuphakazi. Uhlale esithi umnankakho yena uhlale eseza umnankakho umuntu omuhle. Umnankakho akaze abe muhle, akuboni ilizwe liphelele nje. Basitshontshile, batshontshile, batshontshe umnotho welizwe. Phelele umnotho welizwe nya! Ake ngingabi mude. Kufana leyami izala lena. Lisenzeke kahle, yathi siyafuna ukuba abantu emathebeleleni. Kona manje likhwami ilizwe.
Ubonani wasakazi beStudio 7 kanye labalaleli beZimbabwe. Ngiyacela i-audio yami le ibalwe iyefika kwabalili benkululeko mawuveki. Lesi yisikhathi sokubana abalweli benkululeko befeze into abayisukela eRhodesia besiya lwela iZimbabwe labantu beZimbabwe. Ngoba into leyi ikhanyakala ukuthi abahlali beZimbabwe lokhu esathathikize ngo-80 akula kuphumula, akula nto ebambekayo, into zibhedi ukudlula ngesikhathi esikasinyeni. So isikhathi lesi ayisiso sokuthi uvume ukufumbathiswa uli oveki, ukwazi ukuthi wena wahamba usiyalwela kukhulula abantu, ukukhulula isizwe seZimbabwe.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Ngulive talk namuhla kuhlelo asiyihluzeni bomama, sixoxa ngokufa kwabantu abangamathumi amabili lane engozini yomgwaqo eZimbabwe. Singekehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kubhubhe abantu abangamathumi amabili lane namhla ekuseni engozini yokungqikilana kwebhasi yako-Urban Connect leGonyeti. Ibandla leZANU PF lithi kulamalunga alo afuna kube lokuxabana kubandla leli okukhanya kusekelwa izitha zikahulumende kaMnangagwa. Siligqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo ngudaba kaNcube ngisithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.